sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walambulela ku Studio 7. Ngomvulo mhla ka 22 kuNtulikazi 2019 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Thina njengabachayeli bemchova lapha ukukhola kwefuel kusilimazile kakhulu. Umchova singakhweza siye ku $2 singaze sikhweze siye ku $2.50 abantu ngeke begade. Kuze amabhasi wonke yi 50 cents. So ukukhola kwefuel lokhu kuyasilimaza kakhulu, akusasebenzeki.
Uhulumende usephinde wakhuphula intengo yamafutha ezimota namhlanje osokungokwesine lokhela umnyaka oqalisileyo.
Kanti wena sesiyakwalatsho eChina yanjani? Bona ke sithi thina nxa sikhula ngathi majegonapha okungela madokotela okungela mithi saphendule iChina kayimpendule zabuyekayo ahambe eparleni atanjengathi kanti nibalekela.
Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uvikwa esiwe esibhedlela seChina esuswa kwese-South Africa namhla. Abahlali bakubulawayo bathe gwaqa namhla ntambama ehholi yekhansili yaleli dolobho emhlanganweni obulendikimba ethi sevulawayo campaign. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Uhulumende usephinde wakhuphula intengo yamafutha ezimota osokungokwesine lokhu mnyaka waqalayo, lokhu sekudanise abantu ngamandla bevele bebhekane lendubo zokuqonga kwintengo yempahla yonke lokudla abathi isizaphinda iqanse ngamandla. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UZulu weZimbabwe uthi impilo iqhubeka isiba nzima ngamandla, uhulumende ekhanya enganaki abantu bakhe. Umnumzana Effort Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso emela ilungelo labathengi e-National Consumer Rights Association uthi uZulu wamukele ngokudana okukhulu ukukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota.
Ukukhwela kwe-fuel kuyinto engamukelekanga njalo ezakhamizini zeZimbabwe ekubathengi beZimbabwe ngokuba vele kuza kwenza ukuthi izinto zonke zikhwele njengoba i-fuel iyiyo ekhweza zonke izinto. Akulanto ezasalingakhwelanga, kuzalandela isinkwa, kulandela iziwiji zabantwana, kulandela ithukela impuphu, kulandela amahlamvu, kulandele konke, kulandela i-transport. Akulanto ezasala ingakhwelanga. Ifuel izabulokhu ikhwele ikhweze yonke into, ikhwele ikhweze yonke into, ikhwele ikhweze yonke into, isizwe singene phakathi kosizo. Uhulumende kathatha izinyathelo zokulungisa le nto le, ingakahluphi, ingakabi banzi, ihlupha abantu ngendlela eyisimangaliso. Akwamukelekanga ke lokho okwenzakalayo. Kuyabonisa ukuthi isimo somkhonomi kasimanga kahle, sidinga ukuthi silungiswe masinyane.
Omunye usomabhizimusi othengisa amafutha ezimota, umnumzana Ndaba Nyoni, uthi bahamba ngomumo welizwe. Ababathengiselayo bakhwezile ngakho labo benza okufanayo.
Njengamagaraji akulanto esingayenza, ifuel mangakhala bethi ikhwelile lathi siyawoda phela. La siyithatha khona sithatha lathi ikhwelile because angeke siyithathe idura ngale sizoyichiphisa ngamsebe singasayenza ibusiness. Ukuze ibhizinisi ihambe lathi ngeke sithole iprofit ukwenze siwode futhi kusasa yibhizinisi. So lathi sihamba nge-situation ekhona, amasupply akhwezile lathi siyakhwezile.
Umnumzana Carlton Zulu umchayeli womchova kobulawayo uthi lokhu kuyabalimaza ngoba bengenelisi ukukhweza imbadalo yokugada bona besanda kuyikhweza.
Thina njengabachayeli bemchova lapha ukukhola kwefuel kusilimazile kakhulu. Umchova singakhweza siye ku $2 singaze sikhweze siye ku $2.50 abantu ngeke begade kuze amabhasi wonke yi 50 cents. So ukukhola kwefuel lokhu kuyasilimaza kakhulu, akusasebenzeki because ukuze sisebenze which means umchova kasemele ube $3.50 and by which akula muntu ongayikwanisa le mali. Abanye abantu bagada every day, abanye babefunga ukugada 3 times a day umchova njengabantwana besikolo. Akwenzi ukuthi begada amabhasi because babezaphuza ukuthi befike esikolo, lathi sesingena choice ukuthi sihlale sikhona apha ku $2 kuyabuziforsa sibili sigcine sesiyikhweza. So hayi kunzima.
Unkosikazi Sihle Dlodlo ongumzali uthi yena uhulumende akangenele ekulungiseni umumo osukhona elizweni.
silowudana okukhulu kakhulu ngomumo lo osukhona eZimbabwe. Kumele sithwale abantwana sibase sikolo sihambe siyebathatha lathi sihambe emsebenzini. Kuba nzima kakhulu ngoba khathesiwa intengo zezinto ziyala zilokhu eziqansi. Khathesi ukuthi abantwana siyabahambisa sibathini ezikolo asikwazi. Ngakho besiqotha uhulumende angenele ekwehliseni amafutha ezimoto langaze bethu ufake amabhasi. Ekhiwe khona laphana ayivumi. Kuba inconvenience kakhulu kithi sabe sigijimisa isikhathi esiye emsebenzini omele sihambisele abantwana. So besicela ukuthi bayithi uhulumende angenele kulokho.
Umumo wokukhuphulwa kwentengo yamafutha ezimota kaningi-ningi eZimbabwe usudanise abantu bonke elizweni. Besithi abasakwazi ukuthi umnyaka lapho ozaphela khona bayabe sebekusiphi isimo. Bathi inhlupho ababhekane lazo zingani zenziwa ngabomo ngoba ukukhwezwa kwentengo yamafutha kuyikho okudala ukuthi intengo yento yonke ikhwele ezitolo. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ngokusenjalo, iningi selisesabela ukuthi ukukhwezwa kwentengo yamafutha kuzabangela ukuthi intengo yenye impahla ezitolo la ikhuphuke. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sakhamizi sakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu, njalo oyisiphathamandla sebandla le-MDC.
Awulabungcono osobukhona uhulumende lo usenga ezimithiyo. Ngoba okwenzakalayo sikhuluma kunje namhlanje intengo yamafutha ezimoto ikhwebile. Petrol is $7.94, which would be $8. Ikanti ke khonoko kubangela lokuthi izinto impahla zonke lama services azosebenzisa transport akhwele. Kubangela lokuthi imthova ikhwele. Ongangokuthi ke abantwana beZimbabwe bonke sebesebunzimeni sokunzima ukuthi baphile njani. Indoda sehlulekile lohulumende wakhe. Yikho ke sokudingakala ukuthi aphume. Abantu sebeze besithi umgabe wayelocuka, umgabe wayefubi, kodwa ke kwakungcono zange kufike kule sibanga esesiphakathi kwabo. Abantu bathwele nzima kakhulu.
Intengo izaqonga na kwenye impahla nxa sikhangele okwenzakeleyo khona?
Kuvele kunjalo. Amafutha singathi yiyo inhliziyo ye-economy. Konke okuthengiswayo ama-services kuyadingakala ukuthi kuthwale kusuka kwesinye isigaba kufika kwesinye. Kuyasebenzisa amafutha. Yikho ke nxa amafutha ke ezimoto ekhwelile kutho ukuthi zonke izinto zizalandelana ke ngokukhwela zidura. Ngoba kutho ukuthi imthova, i-transport sizadura, abantu besemsebenzini sokumele ukuthi ke bagade imali eziphezulu okutho ukuthi sokumele kukhwezela kuma-salaries. Bezokuthi ke nxa sokumele kukhweze kuma-salaries, i-production, izinto ezithengisa lama-services sokumele zikhweze kwenzela ukuthi zenelise ukuthi ke zibhadale ke izisebenzi, zeneliseke ukuthi ke kusebenzeke kwi-economy. Yikho ke amafutha ezimota akhweza izinto zonke. Sesikhangelele ukuthi nje amalanga amalutshana alandelayo izinto zizakhwela eZimbabwe.
Umnumzana Edwin Ndlovu yisakhamuzi sakobulawayo, njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDC, ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ubikwa esiwe esibhedlela seChina esuswa kwese South Africa namuhla. Isikhulumeli sikamongameli umnumzana George Charamba wethule umbiko othi umnumzana Chiwenga ogula umkhuhlane ongavezwanga uza kuyahlolwa kwele China ngeviki edlule. Umongameli Mnangagwa wathi umnumzana Chiwenga usengcono njalo usesenelisa ukuzivoca umzimba. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umphathi ntambo wezemthetho umnumzana Ziyambi Ziyambi esiwe esibhedlela se-trauma center eHarare ngemva kokuba i-BP yakhe ibikwa iqanise okwedlula amalawulo. Umsekeli kamphathi ntambo wezokwethulwa kwembiko umnumzana Energy Muthodi uthi kubalulekile ukuthi umnumzana Chiwenga asiwe ukuyahlolwa kwele China.
We don't want that speculation. We want newspapers or media houses to report accurately.
Asifuni ukwenza kokucabangela, sifuna abezindaba bethule indaba ezimqotho ngokwenzakalayo. Yiso isizathu esenze unobhala obona ngokwethulwa kwembiko ehofisini kamongameli ekubone kufanele ukuthi ethule isaziso kuZulu esokuthi umsekeli kamongameli uChiwenga obese South Africa eselatshwa useza kusiwa kwele China uya kwelatshwa khona. Leli linyathelo elibukekayo lithethwe yile ihofisi ukuze umuntu wonke abekwazi okwenzakala kumsekeli kamongameli.
Lawo ngamazwi kamsekeli kamphathintambo wezokwethulwa kwembiko umnumzana Energy Mutodi abehumutshwa nguChris Kande weStudio 7. Kodwa umgcini sihlalo webandla le-MDC unkosazana Thabita Khumalo utshele uChris Kande weStudio 7 ukuthi bafuna umnumzana Chiwenga elatshwe ezibhedlela zekhaya.
Thina njengebandla le-MDC elikhokhelwa ngubaba u-Advocate Jamisa kuyasidinisa ukuthi sizwe amagama anjalo, ngoba okulapha kuleli lizwe ngalezi nsuku isibhedlela sesisesabisa ukuthi umuntu ayefika khona, ngoba imali esezibizela ezibhedlela zethu ziyesabeka. Kanti yena sesiyakwalatshwa eChina anjani, bona besithi thina nxa sigula lasilatshwe khonapha okungela madokotela okungela mithi. Kaphenduke eChina kayimpenduki sabuye ekhaya ahambe ebhareni atangengathi kanti nibalekela.
Ye, sike saxoxa labanye abathi bona uhulumende usetshengise ukukhululeka lokufaka izinto egcekeni ngokukhipha umbiko naleyo kubana uChiwenga usesiwe esibhedlela seChina okwakungenzakali phansi kombuso okaMgabe.
Akamsebenzi nako ukuthi kukhululekani, ubalekele nani izibhedlela zakhe lezi azivuthayo yini? Angithi bathi khona vele thina sizalatshwa asoze sifike ngani thina ebhedlela kulala uDokotela. Ukukhululeka akutsho ukuthi nxa yena sekhululeke sebesitshela ukuthi yelatshwe eChina thina siyelatshwa lapha ekhaya. Babalekelelani izibhedlela zalapha? Angithi bathi kurayithi ekhaya so uzibalekelelani izibhedlela zonezi? Kaphenduka abuyezolatshwa ekhaya njengathi.
Lo-ke ngunkosazana Thabita Khumalo umgcini sihlalo webandla le-MDC ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Abahlali bakoBulawayo bathe gwaqa namhla ntambama eholi yekansil yaleli dolobho emhlanganweni obulendikimba ethi seBulawayo campaign, becubungula ingxabangxoza esanda okwenzakala kuleli dolobho lapho umsekeli kameya umnumzana Tinashe Kambarami axotsha khona umabhalana omkhulu kamanisipala lo umnumzana Christopher Dube emsebenzini kodwa wabuyiselwa. Lokhu kulandela omunye njalo umhlangano ofanayo ngeviki edluleyo lapho abahlali abadala bakoBulawayo abagoqela abake basebenza kukhansili yama-aldermen omabhalane o-town clerk labo sibalukhulu baleli dolobho banquma ukuthi okhansila baxotshwe kusalindelwe ukhetho olutsha. Omunye wabahlali bakoBulawayo obesemhlanganweni walamuhla umnumzana Prince Zwidekalanga Khumalo uthi bathethe isinqumo esifanayo.
Umhlangano suzathetha uqalise ngemva kuka-4 o'clock ngoba kube lokuganga okube khona insuku lezi ezidluleyo lapha abantu abangama-councillors abakhethwa ngabantu ukuthi bakhokhele nge-development nange-service eku-community bagcina besenza izinto zobudlova. Ngakho okungani kuyavunyelwana ukuthi kabaphume ku-council njalo kube labadala abakhokhela i-council behlambulula ingcekeza yonke le engabe iwu-council. Okuphumileyo ukuthi umhlangano le ifanele ibe khona ama-township wonke, kuphume kuyi-petition njalo i-resolution zangkhona zisekelwe izinqumo zibe izinqumo ezisuka ebantwini abathile abahlalileyo phansi babhala amabizo abo basayina ukuze kube yinto ehanjiswa phambili kuhulumende we-local government ukuze babone ukuthi into le bangayibamba kanjani, ngoba iBulawayo isingcolile, idolobho leli lakhiwa ngemkhonto yabobabamkhulu lachandwa ngemkhonto yabobabamkhulu. Ngakho abantu bazondile bathuthumele badanile ngalokho okwenzakale ngabantu bokuza kulesi sigaba.
uthi abantu bokuza ungathi kube ngumhlangano okhuluma ngemhlobo abanye abathi inketha bechabi kumbe ikhuluma ngakho kuvele kuhlupha edolobheni lakobulawayo
athi ungaswe inketha bechabi ilizwe leli ibulawayo nangwayo ilemihlobo yonke kulamaNdebele kulamaNguni kulamaShona kulabaSuthu kulabaXhosa kulamaVenda kulamaNambia imihlobo yonke khona la akulula ukuthi ukhethe omunye umuntu kodwa umuntu ozalelwe kobulawayo uyazakala olesifiso sokuthi ibulawayo ithuthuke uyazakala oze ngesitimela elanda ukuthi azekhethwa kuma-elections emele ama-political party njalo abesesenza lokhu kona abakwenzileyo yikho abantu bangasele singapha
ngubani obeqoqelo umhlangano
ubungumhlangano wezakhamizi bekungalatafula yabantu abangaphezulu kumbe abangabagcini besihlalo wonke umuntu belingana bebexoxisana bekuyinkundla ngendlela okwakuthiwa yinkundla ngayo ekadeni nxa okhokho sebehlangane lento enje kusweleke nje isikhonkwani esokuthi babethele ngemva kwesisila somuntu ogangileyo kumbe bamhambise entabeni zabathakathi
lowo ngumnumzana Prince Zwide Kalanga Khumalo umhlali wakobulawayo Live Talk namhlanje sikhangela ukuqonga kwentengo yamafutha ezimota abantu abathi kuzabangela ukukhuphuka kwembadalo yempahla yonke lokudla. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkulungwane lenkulungwane zabantu balekwe Puerto Rico ziqhubekela phambili zitshengisela zisithi usibalukhulu Governor Ricardo Rosello kumele achiye umsebenzi. Abaqoqa lokho kutshengisela bathi bakhangelele ukuthi abantu abangafika isigidi loba ukudlula bazatshengisela usibalukhulu aze achiye umsebenzi. Kulabantu abalichumi lasikhombisa abafileyo ekudubukeni kwebhomba ebelithiywe kwelinye lamalunga eqembu lamalwecatsha esigodlweni sakwele Somalia iMogadishu. Leli bhomba lidubuke kwenye ihotela esendleleni yokuya enkundleni yendizamchina kulelo dolobho. Abenhlanganiso elwela amalungelo ezifundi zesifazana emakolitshini lemayunivesithi e-Female Student Union Trust, FSU, bathi bazaqhubekela bekhankasela indlela zokuvimba ukuhlukuluzwa kwezifundi zesifazana izikolo zemfundo yaphezulu eZimbabwe. Bathi kumele kuphunywe le mithetho ezakwenza babotshwe abahlukuluza izifundi zesifazana ngoba ezinye zazo zigcina zisiba le mikhuhlane yengqondo loba engulamakhwa. Ngemva kokudlwengulwa, uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abe-FSU bathi umculo wakulezi nsuku wabasakhulayo owe-dancehall ofana lale ingoma eka-Albert Mshore, yena owaziwa njalo ngelokuthi Boom Bethel, zilulaza abesifazane sebekhangelwa njengempahla esetshenziswa santando. Abanye sebegcina belahlekelwa impilo ngemva kokuhlukunyezwa. Izifundi zesifazane zikhala njalo ngokuhlukunyezwa ngababalisi labaqeqeshi ukuze ziphumeleliswe kuzifundo zazo lakumihloliso. Kungalethi sizathoke abe-FSU bekubone kufanele baqhube imikhankaso ekuthaza ukuqedwa kwalolu dubo lokuhlukunyezwa kwezifundi zesifazane sebesebenzisana lezesilisa. Umqondisi we-FSU unkosikazi Evanice Munando uthi okudanisayo ukuthi kwenziwa langababalisi kuphethe sekubangela imikhuhlane emacansini eyengqondo abanye begcine bezibulala ngoba sebephelelwe beswele abangabasiza.
And as an organization we've been lobbying and advocating Sihlezi sikhangasela ukubekwa kwalezi ndlela ezikolweni zemfundo yaphezulu thina njengenhlanganiso ye-Female Student Union Trust. Lokhu sikwenza ngemva kokunanzelela ukwanda kwalezi zehlakalo zokuhlukunyezwa kwezifundi zesifazane esizitholiswa nsuku zonke esezilahlekelwa imphefumulo zihlukunyezwa lokudlwengulwa.
Being abused, who are being raped.
Uthi kodwa kuqakathekile ukuthi basebenzisane lezifundi zesilisa kulo mkhankaso. ULeroy Mandeya oleminyaka engamashumi amabili lane yokuzalwa ngesinye sezifundi zesilisa eMorgan Zintec College osewazinikela ukuphathisana labe-FSU ekulwisaneni lodubo lokuhlukunyezwa kwezifundi zesifazane emakolitshini.
We are suffering inside because we are not saying it out.
Sifela ngaphakathi ngoba singakukhiphi lokhu okusihlupha. Singabahlukumezekileyo mihla yonke kodwa siyesaba ukukutsho. Kuyasihlupha kakhulu ukuthi sigcina sesingena imicabango yokufuna ukuthatha imiphefumulo.
Abe-FSU bathi basebenzisana lohulumende kanye labehofisi yommeli wakulemelika eZimbabwe. Unkosikazi Gladys Thabani Thutisani usebenzelana labehofisi yommeli wemelika eZimbabwe ebona ngezokuqhutshwa kwenhlelo zobudlelwano.
Esikwenzileyo ukuthi sithe thina sihlala sikhuluma ngakho, sihlala sikhuluma futhi labantu besifazane ukuthi ye kule gender based violence, kule sexual harassment, but asizake sibise abafana kumbe amadoda ukuthi babuye labo babe yingxenye yema-programs ona lawo.
Ulandisa kabanzi ngokuqakatheka kokwethulwa kwemithetho evikela izifundi zesifazane.
Sisenzela ukuthi bona babe yibo abazajutshisa indaba yokuthi i-gender based violence, i-sexual harassment emakolijini iyehle, babe ngathi ama-advocate. So mina ngokubona kwami into engabandlela.
Inhlolisiso eyenziwa ngabenhlanganiso ezisebenzisana labesifazane kanye le-Female Student Network Trust ngomnyaka 2015 yaveza ukuba isilinganiso esesabekayo sokwedlula amathume ayisichiyagalolunye ekhulwini 94% sezifundi zesifazane emakolitshini lemayunivesithi saveza ukuba zike zahlangana lezehlakalo zokuhlukunyezwa ngendlela eyahlukeneyo okuningi wakhona kusenziwa ngabaqeqeshi besilisa. Linhlolisiso yaveza njalo ukuba zinhlanu kuphela izikolo zemfundo yaphezulu kwezingamathume amabili lanye ezasetshenziswa kule nhlolisiso esezaphuma leziqondiso zokuvikela udaba lokuhlukunyezwa kwezifundi zesifazane. Lezi ngezivalisa iMidland State University, Bindura University of Science Education, Mutare Polytechnic College, Great Zimbabwe University kanye leChinoyi University of Technology. Ngenxa yodubo lobuyanga, izifundi zesifazane eziningi sezitholakala zibanjwa ngamandla ukuvumba uhlalisana labesilisa abalemuli zabo ababenza omakhwapheni bebabhadalela indleko zabo ngoba bebanika ucansi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Umqeqeshi weqembu le-Chicken Inn uJoe Antipas uthi kuqakathekile ukuba bathole imiklomelo emithathu loba bengadlali kuhle ukuze baqhubeke belokhu bephefumulela entanyeni yeqembu elihlezi phezulu kwengalane yemiklomelo ele-FC Platinum. Intathe yezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngogcweleyo.
Iqembu le-FC Platinum lihlezi phezulu kwengalane le miklomelo yangamashumi amathathu lanye ngemva kwemidlalo elitshumi lanhlanu njalo ngempela viki edlileyo litshayele ichapunku nge-1 kanya. Endaweni yesibili kule qembu le-Chicken Inn lona elinqobe elibulawa Chiefs nge-2 kanya njalo elilemiklomelo yangamashumi amabili lathoba munomunye. Iqembu le-Chicken Inn lalidlalanga ebhola elinathisa amanzi kodwa umqeqeshi walo uJoey Antipas utshele intathe zindaba zemidlalo ngokuba okuqakathekileyo yokuba bathole yonke imiklomelo yemithathu.
Our plan is to skip the pressure
on FC, 2 points behind.
Icebo lethu ngelokuthi siyale silokhu siphefumulela intanyeni yeqembu le FC Platinum. Yikho ukuqathekile ukuba sithole yonke imiklomelo yomthathu lalapho esiyabe singadlali kuhle khona. Okujiseka ngaphansi kwekhola kuvele kuhlezi kukhona emidlalweni yonguqu, njalo oqakathekileyo yikuba singakuvumeli ukusiphazamisa.
Iqembu leCape United ibelihlezi endaweni yesithathu ile mihlomelo ngamashumi amabili lesikhombisa, njalo libe ngumjikelo bhanqa 1-1 lele Dynamo ngensonto. Kuthi endaweni yesine kuleqembu leBlack Rhinos lona liyalele lokhu lile mihlomelo ngamashumi amabili lane ngemva kokunqotshwa nge-1 kanyanye leNkezi Platinum Stars. Iqembu leBulawayo Chiefs litshelelela kuyela emsileni weNgalane yemiklomelo ngemva kokunqotshwa kwalo ngele Chicken Inn, njalo lile miklomelo elitshumi lanye. Endaweni yesibili nxa usuka emsileni kuleqembu le-10-1 lona elinqotshwe nge-2 kanyanye leMshwana Stars, njalo omabili lawa amaqembu alemiklomelo elitshumi lantathu. Kuthi endaweni yesine nxa usuka emsileni kuleqembu leYada eliyemiklomelo elitshumi lane, njalo libe ngumjikelo bhanqa 1-1 lele Harare City. Iqembu leHighlanders liyalele lokhu lihlezi endaweni yetshumi lane, njalo lile miklomelo elitshumi lesikhombisa ngemva kokuba ngumjikelo bhanqa 1-1 lele Manyika Diamonds. Asikhangele umdlalo webhola lokuqaga. Iqembu ebelimela ilizwe leZimbabwe kumidlalo yezwe zomhlaba ye-Vitality Netball World Cup liphutshelise endaweni yethoba ngembili phakathi kwamaqembu alitshumi lesithupha aphatheke komncintiswano walonyaka unaphutshelwe elizweni laseNgilandi. Lokungokwakuqala ukuba iqembu leZimbabwe liphatheke kumidlalo yezwe zomhlaba. Iqembu leNew Zealand yilo eliphakamise isicoco sokuba zintshantshu zezizwe zomhlaba ngemva kokunqoba ele-Australia nge-52-51 kufinal. Endaweni yesithathu kube leqembu le-England lona elinqobe le-South Africa nge-58-42. Ngimele iStudio 7 koBulawayo nguJoseph Njanji.
Kokomania uka Lavender Selethemba li ukholisile ukuzophuma ngapha emsakazweni we Studio 7. Singazigqibiyeza lamhlanje uhulumende osephinde wakhuphula intengo yamafutha ezimota namhlanje osokungwesine lokho mnyaka waqalisayo. Abahlali bakoBulawayo bathe gwaqa njalo namhlanje ntambama eholi yekhansila leli dolobho emhlanganweni obulendikimba ethi seVulawayo campaign, lapho abagcizelele ukuthi kufanele okhansila baleli dolobho bexotshwe kusalungiselelwa ukhetho olutsha. olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.